lolo hlelo nxa silukhangela okana sibona ukuthi lusiza abantu abalapha ukuthi bangene kumabhizinisi lona lawo angadini imali eningi yokuqalisa esingathi yi-capital. Ngakho-ke lokho kuyasisiza kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi umthetho lowo usuka kwi-indigenization oyiwo umthetho owadlula edale lephalamende, njalo-ke wapasiswa.
Mnumzana Mhlanga, uthini wena ngomthetho lo?
Umthetho lo mfowethu ngumthetho ongavelanga kwi-indigenization. Umthetho lo umthetho ovele ukhona kusukela kakudala. Umthetho lo wabekwa kusungulwa inhlanganiso kuthiwa iZimbabwe Investment Center. Amaphepha e-Investment Center ayekubeka sobala ukubana kunamanye amabhizinisi okungathi njani okwakuthiwa i-reserved sector list, yayitshengisa khonokho abantu abafuna ukuvula amabhekha, abantu abafuna ukuquminele nabantu abafuna ukuthengisa izigqoko. Umbono lapha kuyikuthi hhayi, lezi asizo zinto ezingani ilizwe leZimbabwe liyawufuna kakhulu ukubana uzothuthukisa inhlalakahle yabantu. Kodwa into esingani iyahlupha ikubana ngokuya kwesikhathi bekungani siyaxhamanda sicacisiwe sobala ukubana kuyini esifuna ukuthi sikwenze ngalowo mthetho.
Mnumzana Ngwenya, uke watsho wena uke wathinta lapho kubana amabhizimusi la afuna imali encane ukuthi umuntu awaqalise, kodwa uZulu ukhala ngokuthi akula mali lapha.
Akulunganga ngenxa yokuthi baba abasuka kwamanye amazwe akukangela umane bangene amabhizimusi wona lawa amancane kanye la kumabhizinisi awokuthengisa izinto esingathi yi-retail lana. Siyabe sifuna ukuthi bona bafake imali zabo kumabhizinisi amakhulu njengokuvuselela ama-factory ukuze sithole imisebenzi. Singase sithole imisebenzi kanjalo, yikho lapho esingabona khona ukuthi ngangihola kakuhle emsebenzini wami, ngivenelisa lami ukuthi ngizenzele okwami lokho okufana nalokhu ukweluka inwele kanye-ke nokugena ngenxa yokuthi imisebenzi iyabe itholakala kakuhle elizweni. Ngakho lokhu kutsho ukuthi siyakwazi ukubana imali iyahlupha ukuthola, kodwa imizamo kahulumende izasiza ukuthuthukisa lokhu, imizamo ekunika abantu amaloni isikweletu leziyana ikakhulu abasakhulayo kuzaqiniswa lokhu njalo kuzahamba kakuhle ngokubona kwami.
Mnumzana Mhlanga, uthini wena ngombono kamnumzana Ngwenya lo?
Mina engingakutsho lapha babhayi ukuthi nxa baba uma singathi siyakhangela lokho esingathi ama-phases ahamba ngayo i-investment isikhathini esiningi kakhulu abantu bafuna beqale benjani bezothengisa izinto besuka lazo kwabo kibo kumbe kwamanye amazwe, bengaqeda lapho sebesungula-ke okungamabhizinisi okuncincinci okuncane, bengaqeda lapho-ke sebezasungula amabhizinisi amakhulu. And isikhathini esiningi kakhulu laba abanamabhizinisi amakhulu esingathi sikhangele ingathi bazoyenza lokho ukuthi ayi-heavy manufacturing kumbe i-mining, nakuthi basuka kumbe e-China kumbe basuke e-Hong Kong basuke e-Philippines kumbe basuke e-America, baqale bekhangele ukuthi kanti labantu abake bahamba abancane bethu bona bafika baphatha njani, uhlelo lwezomkhonomi lapha kwalukhona lwama njani. Kuthi ngokuya kwesikhathi ba-ekta ingani imaginedi ozabamba leziyana inhlanzi ezinkulu uzobe waqala wenzani, wabamba ikapenda.
Ya Mnumzana Ngwenya, siyabona ukubana sekuke kwaba le mizamo yokubana abensundu babe yibo abayibo abalezabelo ezikhulu la kumankampani amakhulu, kodwa uhlelo lolu khanya akuhambi kahle. Kuzahamba kahle nda
amabhizinisi lawa amancane uhamba kuhle kwawo kuya ngakuZulu wakhona oyabe ekhona, abantu abangavumi ukusetshenziswa ngabantu bokuza ngabantu bemzini ukuthi bakuthenge ukuthi wena nguwe ozadlala phambili ungani ibhizinisi yakho wena oyisisebenzi kumbe usetshenziswa. Uhulumende ikakhulu abakhokheli bethu amaminista ethu kabasoze benelise kakuze kube lula kibo ukuthi bazwisise ukuthi yikwini okwenzakalayo. Uminista uFrancis Nema njengesibonelo kasoze abekwazi ukuthi mina lapha ngisetshenziswa ngumnumzana sibani bani oyabe evela e-China kumbe oyabe evela e-Nigeria ukuthi mina ngenze ibhizinisi leyo. Ngakho kukiphi uZulu ukuthi sinanzelele ukuthi umthetho lohlelo lolo lulungiselwe ukuthuthukisa thina, ukusiza thina njengabantu, thina njengezakhamuzi, thina njengezizalwane zelizwe lethu. Awusoze uthole kulula ukuthi wena uhambe sithi e-Britain kumbe kwele-America khonale ungene lula emabhizinisini anjengawona lawa.
Ningathi ngiyathi ngiyafaka ilizwi lapho Marimo Ngwenya. Ungathi uyakhangela kakhulu ngapha ngaseBhilithani. Amabhizinisi amaningi abayiba basebenza emakhona shop abathengisayo abasabasungula ngamagrosa kwabo kuncinci nje khonapha emakhoneni. Iningi labo ngabantu abavela eIndia, iningi labo ngabantu abavela ePakistan. Kuthi ungathi uyakhangela labantu abavela eAfrika kathesi uyabathola lapha eNgland sebevula ngamashop kwabo kuncane bathengisa iwulu, bathengisa into zolungisa inwele. Yikho akuqondanga lokho okutshoyo ukuthi qiniso lokho kutsho ukuthi hayi imithetho enjalo ikhona leseBhilithani evalela abantu ukuthi bekuye kwamabhizinisi. Akhona amanye amabhizinisi anganibona nxa ukuthi uhulumende efuna ukulungisisa lokho, uyafaka umthetho we-tax ethi hayi wena nxa ufuna ukubuya lapha uvela kwamanye amazwe uzabhatala i-tax enkulu ukwedlula abahlala lapha.
Nanto-ke udaba Mnumzana Ngwenya.
Mhlawumbe isibonelo sami sokuthi i-Britain, bengingatsho i-Britain njengelizwe yona. Kanti bengisitsho nje isibonelo sokuthi kwamanye amazwe phesheyale akhona amazwe phesheyale lapho okungekho lula khona ukuthi ungene kwezomnotho. Kodwa njengalokho okukhulunywa nguMnumzana Mhlanga lapha, uzabona eBritain ukuthi khathesi imisebenzi iyasiphela, bazafika lapho esikhona thina lathi, bazafika uphele esimeni sokuthi baza kuthi hathi abantu bokuza bengalokhu zibe ngenza amabhizinisi lawo. Yikho sibona mhlawumbe lapho e-South Africa kwaba khona ukulwisana kwabantu besithi abantu abangavela e-South Africa esingathi i-xenophobia lani kwakubangela yikho khona ukuthi izinto lezi kabe kumele ziqondisise kakuhle, zilungise kakuhle ngendlela eyokwenqabela abantu basekhaya